Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 5 kumbimbitho 2020 ngontungameli Nkomo. Endaveni zekuseni namuhla.
Uyadanisa ukuthi uthole ilizwe eliningi America nomkhokheli onjengo-Trump sele kube busy efuna ukusibambezela sivele sikancinane singaka.
Umongameli weMelika seqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lilizwe lakhe.
I have not yet received the official communication from the party, but from the press briefing that was held by Comrade Obetumpo, I have no reason whatsoever to appeal against that decision.
Ibandla leZANU-PF selixotshe kuphela owayeyisiphathamandla sogatsha lwalo lwabatsha uMnumzana Godfrey Senengamo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump seqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla iMelika. Embikweni wethu le izolo umongameli Trump uthe ngemva kokususwa kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni, uhulumende weZimbabwe usaqhubeka ngochuku lwakhe amasotsha ebulala abantu abasola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bethunjwa njalo amalungelo oluntu engahlonitshwa. Ngokunjalo uTrump uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma yena ochotoze umongameli Trump.
Uyadanisa ukuthi uthole ilizwe eliningi America nomkhokheli onjengo-Trump bele kube busy efuna ukusibambezela sivele sikancinane singaka ukuthi balwandilathi njalo sibaphamanise ngabi ngoba thina into le ejeziso yabuya ngenxa yendaba yomhlabathi esafiki bangathi nale-Brexit and nalaba futhi ukuthi izibuzile pho ngapha bathi kona ijeziso ngezilele bathela i-embassy enkulu eZimbabwe lapha enkulu kule zonke i-embassy ezikhona lapha e-Africa bathi i-embassy inqala kabe lapha eZimbabwe eHarare bayakhelani nxa bengafuna uba lobudlelwano lathi nxa bevele befuna uba njalo abakushane lathi phela sishane labo kuphelela kufanane ngoba kabe sizabe sekuncinga kuze kube nini nxa uzakulokuzama ngapho umuntu eloku efuna ukuwubandezela.
Bathi bona izizathu ezibangele ukubana baqhubeke ngezijeziso lezi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa laye uqhubeke ngocuku olugoqela amasotsha echaya abantu lokunye okunjalo.
Into eliqinile njalo emkhoya ukuthi siyakwazi ukuthi ngamanga wonke lapho into vele i-America vele iyenza lapha ikwenzela indaba yomhlabathi sesakubona bafike kwenzile emazweni amaningi kakhulu izini kade singakhayela indaba eGuatemala ngale bayenza into efana nalona leyo lebosithi eyiyezantoko kwabuya izini uhulumende wabo yenu u-America bafake i-propaganda yayo kodwa still izenzo abakhiphanga ngathumela ekugcikeni hayi nono linike amakhiwa umhlabathi wonke lowo njalo futhi linokuze livume ukuthi kona lizabakhomba seda izimali ezingaka ezingaka. So vele lokho kuthi yona human rights abuse amasotsha bayezile kanoku isecondary khangela abamanye amazwi lapho okwenzeka khona even western lisi kodwa ngabakho kuma-sanctin thina lapho kuze kube yinono kuthi le kulamazwi lapho okubheda khona khangela even next door athi e-South Africa lapha ukuthi uhambe njani abazi lofebekathakele senzakala laphana ngento enjani kodwa awuzakuzele khuma ngama-sanctions and bakhulumile belani zile lo-secretary of state ewonisha ingqikasoti lingake vele libambe indaba yomhlabathi lingasibona kodwa ekubulaleni abantu anelibulawo lapho amazimbabwe njeabaningi babulewe ama-nigerians ama-ethiopians and other nationalities e-South Africa onotshaya i-xenophobic labana they never spoke about that.
UMnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Uluhlu lwezijeziso zeMelika lulamankampani leziphathamandla zezanu-PF ezilikhulu lamachumi amane lambili 142. Umphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe umnumzana Owen Ncube nguye yedwa omutsha ofakwe kuluhlu lolunya kenye. Bekunakanelwa ukuthi akhona amalunga ebandla leli amatsha azafakwa kulolu luhlu lonyaka kodwa akusabanga njalo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngazathi okuliqiniso abafaka ama-sanctions bathi ukuthi kulezinto ekufuze zenziwe ukuze asuswe. Ekunye kwangikhona kuyekulungisa kodaba lwe-Gugurawundi, i-rule of law, lokulondoloza kwamalungelo oluntu. Kodwa singakhangela akukho osokutshintshile, kwatshintsha ubuso nje bukamgaki. Kodwa i-system lokhu iyi-system yini, ophetheyo yifotokopi kamgabe katshintshanga lutho. So mbona ngazathi abafakayo labakutshoyo kakukho sokwenzi ngaphandle kokuthi uEmerson nje wabuya lapha koBulawayo ezohlangana labantu kodwa kakulanto esiyenzi ukulungisa ngaphandle kokuxoxa nje ngakho. Umuntu okhangele ukuthi ngabe sesusiwe kuzeze ubuze ukuthi kuyini uhulumende osokwenzile differently from okwakusenziwa ngomgabe. Uyabulala umgabe wayebulala, lo ubulala ligwaza umhlaba phambi kwama-journalist. So mbona ngazathi kunzima ukuthi sikhangele ukuthi i-America ingasusa izijeziso zomnotho.
Bakhona kade becabangela ukuthi izijeziso lezi zizaqheliswa kungezelelwe kufakwe amagama abanye kodwa akakwenzanga njalo. Ubona ungani kumele na kufakwa abanye?
Ngendlela abaganga ngayo kulabanye okuqala okungabe kuzingaba yintinhle ukuthi befakwe, ngoba ungakhangela abaphetheyo bayajabula but abantu bathwele nzima kakhulu. So kuye kuqakathekile ukuthi labo laba balamandla beke bebanjani bebajezise bezwe ukuthi kuphatha kubi abantu kuba njani.
Manje ubona ungani bona abaphetheyo bona laba ababusayo bayakubona yini ukuthi kumele benzeni ukuze basuse izijeziso? Kumbe vele ngabantu abakhanya bengasela ndaba?
Hey, angikholi ukuthi vele bale ndaba bona. As long as bele access lomnotho welizwe bezinothisa bona lemuli zabo, abantu bebagidela bengafika emaralini, kangikholi ukuthi kukhona abangakutshintshela abantu. Asibo bantu vele bona abafanele ukuphatha umuntu. Umuntu okufuze ephathe umuntu kufuzele ngumuntu olesimnike, laba balasilo. So kunzima ukuthi sikhangele ukuthi bangatshintsha impilo zabantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ivandla leZANU-PF selixotshe kokuphela owayeyisiphathamandla sogatsha lwalo lwabasakhulayo umnumzana Godfrey Senengamo limethe sayicala lokungahloniphi inkokheli yalo. USenengamo uxotshwe lidale lePolitbureau izolo ngemva kokususwa esikhundleni libandla leli ngenyanga edluleyo. Umnumzana Senengamo utshele iStudio 7 ukuthi uyakwamukela ukuxotshwa kwakhe lanxa nje esithi akwenziwanga ngokusemthethweni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedalela ZANU-PF elePolitbureau eHarare izolo, umnumzana Obert Mpofu isiphathamandla saleli bandla uthe bavumelene bonke ukuthi umnumzana Senengamo, yena owamiswa okwesikhatshana ukuba lilunga laleli bandla ngenyanga edluleyo, axotshwe ngenxa yokudelela. Umnumzana Senengamo utshele iStudio 7 ukuthi indlela axotshwe ngayo ayiqondanga ngoba kazange amiswe phambi kwekomithi yediscipline kumbe aphiwe ezinye incwadi ezikhomba lokhu. Asizweni amazwi akhe.
I have not yet received the official communication from the party, but from the press briefing that was held by Comrade Obed Mpofu. I have no reason whatsoever to appeal against that decision, because yesterday I delivered a letter to the president, which I copied to the national chairman, Comrade Osi Zetim Chinguri Kashiri, which I also delivered to Comrade Matemata under the National Political Committee, and which I also delivered to the National Secretary for Legal Affairs, Comrade Paul Mangwana.
Uphinde wathi kasoze aphikise isinqumo esithethweyo ngoba inkokheli zebandla leZANU-PF ziyakwazi ukuthi ezikwenzileyo akukho emthethweni. Kungakho akusoze kuguqule lutho. Wengezelele wathi izolo likabula ulobele incwadi umongameli welizwe kanye leziphathamandla zaleli bandla ebazisa ukuthi okwenzakala kubandla leZANU-PF akuqondanga, kodwa baqhubekela phambili ngokumxotsha. Uthi ukhangelele ukuqhuba umhlangano lentatheli izindaba kusasa, ekhuluma ngalolu daba kanye lekusasa yakhe.
As I will be having a press conference, but in regards to the fight against corruption, we need to make sure that we get rid of corruption so that the masses of Zimbabwe do not continue to suffer by those that think that they are untouchable and connected to the authorities.
Ekuqaleni kwenyanga edluleyo, uMnumzana Tsenengamu, leyinye inkokheli yabasakhulayo kuZANU-PF, ebalisa uMnumzana Lois Matutu, lo Pupurai Tokarepi, batshela intatheli izindaba ukuthi umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa, uMnumzana Kudakwashe Takwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association, uMnumzana Tafatswa Musarara, kanye losomabhizimusi uMnumzana Billy Rothenberg, ngabanye babantu ababulala umnotho welizwe ngemsebenzi yenkohlakalo, njalo kufanele kudingisiswe ngalolu daba. Amazwi abo anyathela iziphathamandla zebandla leZANU-PF ikhonzi, okwabangela ukuthi bamiswe okwesikhatshana umsebenzi, njalo abanye bathathelwe ezinye izikhundla zabo. Bacetshiswa ukuthi bayiqeqetshwa kutsha isikolo seHerbert Chitepo School of Ideology ukuze babe lenhlonipho. Kodwa uMnumzana Tsenengamo wakwala lokhu. UMnumzana Matutu ubikwa wakuvuma njalo uphakathi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi iGrain Marketing Board isixotshe umqondisi wayo weziphala eziseBelmont kobulawayo. Imethesa icala lokuqambula impuphu echipileyo esiyayidengisa emkambo wesitha weBlack Market ngentengo ephezulu. Iphephandaba leHerald lona lithi amalunga eMDC awedale lePhalamende izolo aphikise umbono kaMnumzana Themba Mliswa okuthi unkosikazi Grace Mgabe kumele athathelwe amanye amaplazi achiyelwe elilodwa ngoba elamanengi. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abona umsakazi, salibonana balaleli. Ya nathanda ukukhuluma ngendaba amapolisa endleleni asihlupha ngayo manje. Sesifana nesikhathi sikaMgabe lesiyana esokuthi amapolisa besehlupha. Ukuthi ma usuka especially South Africa soba ngathi licala u-drive seZimbabwe. Into emangazayo ukuthi ma usuka eZimbabwe ususuka usiya e-board kabahluphi kangako bakhangelele imoto ezisuka ngapha eSouth Africa ziye eZimbabwe. Ikakhulu kulokunye kwi-truck okwi-roadblock kula kuthiwa endawo yetongogana eshurugu. Yase kukabili ngidlule ku-roadblock leyo yabona umuntu ipolisi ayithatha amaphepha wonke awe-truck free iphepha elithize wonke amaphepha. Sesuka lapha sekusukela siqala ngokuthi hey icala esenza nje ukuthi yazi umdizi imali nelinye esefeather stone laphana masuka ususibange Beatrice
lama ungama trucks obubi ungama kuthiwa yini lo ungama roadblock lo ngawo kuthiwa umsakazi ungasitintela nje umuntu o responsible ngama police ukuthi sebe lemsila futhi sebefana ngesikhathi kamgaba akabaqume futhi umsila especially ngama ngama roadblock okubi lokho kungakayi ndawo please cela nje umsakazi usize loba ngoba ngubani olaleleyo loba yibona ababezalo lawa abakhulu bakhona no into abayenza abayenzi amaphoyisa lawa ayirong umuntu ayengathi thiwathiwa ufuze libe lithwele ezizinto ukuze lathi sisile asithi esiholisa amapholisa thina awazafuna besihluphe emgwaqweni layi siyazama ukusisebenzele ayiwe sihlutshwa ayiwe sibanikeza imali zethu ukuthi bekhave igephu ethi uhulumeni ngabanika imali bona abantu mabestrike besuke bebashaye no into abayenza ayirong.
Hello, hello, Studio 7. Kinjani balalela bahle. Okhulumayo nguThabani Mhlaba ngokuzalwa ngizala eMatopo esigabeni sesilozwana ngiseGoli njengamanje. Mina msakaze ngikutshoyo ukuthi imisebenzi ayisekho emazweni lawo esikiwo. Akusela msebenzi. Imisebenzi impela akulamsebenzi. Sesiphila nje ukuthi siyancenga nje ukuthi sizathini. Kodwa kungcono kuleli zweni lakithi esiphuma kilo. Okuyikuthi besifisa kakhulu ukuthi kube igovernment yakithi iyavumela abantu bonke abangaphandle kwamazwe, abangaphandle kwelizwe, bavotiswe lapho. Ukuze kuzwakale izikhalazo zabo. Kodwa nyakwazi ukubana yinto engeke yenzeke lula le ngoba umbuso weZANU-PF ulocindezelo olukhulu kakhulu. Uyakwazi izana ukuthi uma abantu labo bangaphandle kwelizwe bengavota, yona izadliwa ngoba bonke nje bengaphandle nje kungenxa yayo. So siyacela umsakazi impela ukuthi kube lezi zikhalo zethu ziyahamba ziyefika impela phezulu lathi sithole ukuthi sivote sikulapha esikhona.
Elvana nivela lelive Studio 7. Hey, hayi siyezwa impela lapha ukuthi kuhamba kanjani. Ya, lo likhulumayo ngubhekani ulapha eGoli. Hayi ngisacela ukuthi ngike ngiphawule lapha kulokho kokuthi imsebenzi yeba isatholakala impela ayisekho. Kodwa nalabo abayenza ukuthi kube nzima yibo bona labo khona ngapha baphethe bona labo emasani mnangagwa nehulumende yakhe babhizi bethi lizwe alinamali babe betshontsha imali bethabe siya ngapha phetheya behambe inhlelo zabo lezo ngoba batshontsha imali bona bodwa selo sesidelelwa la emazweni ngendaba yokuthi lizwe liyahlupheka ngakhe lizwe letha asilithatheli phansi. Yikho nje kuphela khonoko osokusenza ukuthi namathuba emsebenzi abe engasahambi kahle ngoba ilizwe selihlupheke kakhulu. Yonke indawo la esingena khona sokusetshenziswa leyo advantage leyo ukuthi hayi bona vele bayahlupheka baswele. Yaza ngathi bangayehlisa i-corruption le abayenzayo bake bacabangela abantu bangatshontshi kakhulu ngoba vele ilizwe labulalwa ngukhulu umgabo nabo benza khonokho futhi. Hawu sesikhalela abazali bethu bakithi hawu shame.
Njani bantu bakithi bakwi-Studio 7 nonke nje elilandela i-Studio 7 nabantu bakithi abasebenzela bekhona le eAmerika siyalithanda kakhulu. Siyabonga ukuthi libe lihlala njalo lisi-updata nento ezenzakala khona ngapha eMelika naselizweni lakithi. Lo okhulumayo umntwana enhlabathi bakwena ukhuluma elapha eJoza. Hhayi mina into le ngikhuluma nje ngiphinda ngithi abantu bakithi kakhulu abesiNdebeleni abake beyeke ukuthi ma kuthiwa iZANU ibiza imihlangano babelokhu behamba besiya kumabhiefu besiya nakuphi noma ngabantu abakuphi khona kuogwanda kubi noma beseliphano abake bebheke ukuthi into le abayilandelayo into bani. Kodwa ma uzothi umuntu wakithi impela noma ubuya eMpumalanga noma ubuyaphi utholakale ligcwele estadium libhizi liyacula lithi viva ZANU viva ZANU uyabuphelele khani. Hhayi bakithi mina ngithi umuntu nje ekhaya olandeli ZANU angiboni ukuthi engangitshela ukuthi ingqondo yakhe siphelele shuthi umuntu nje ongazi into eza akayibheki impilo akayibheki ne-feature yakhe akayibheki ne-feature abantu abakhe ngoba ma unabantwana uzele uyabona ukuthi nje iZANU ibulele i-future yabantu beZimbabwe wonke. Angikhulumi abantwana-ke ibaqedile. So ngithi bantu bakithi imali lengqondo hlukana le nto leyi okuthiwa iZANU.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umanyano we-United Nations uthi ukuvalwa kwezikolo emazweni alitshumi lantathu ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokuphazamise imfundo yabantwana abayizigidi ezingamakhulu amathathu 300 million. Ele Tanzania libikwa lilamathuba aphakemeyo okuhlaselwa ngumkhuhlane we-coronavirus ngoba lidlelana kabanzi kwezokuthengiselana lele China lapho okwaqala khona lumkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha kwele Melika. Umncintiswano wokudinga ozamela ibandla eliphikisayo lamademokrasi kukhetho lukamongameli ukhanya usuphakathi kwababili kuphela, umnumzana Joe Biden lo mnumzana Bernie Sanders, kulandela ukhetho lwama-primaries olwenziwe ngolwesibili. UBiden ungene kukhetho lolu esadalala kodwa uphenduke uMafavuke njengedabane, wanqoba uSanders ngesilinganiso esikhulu. Lanxa bengene kukhetho, umnumzana Sanders enguye ohamba phambili ngosekelo. Inkisela eyake yaba ngumeya wedolobho leNew York ebincintisa layo umnumzana Mike Bloomberg uhle waphuma ngolwesibili, njalo wazisa izolo ukuthi usesekela umnumzana Biden. Abasekeli bakamnumzana Sanders abaningi badanile ngokunqotshwa kwakhe, kodwa bathi balethemba lokuthi emaphethelweni uSanders nguye ozakhethwa ngamademokrats ukuthi ancintisane lomongameli Donald Trump kukhetho oluzakwenziwa ngolwezi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ocubungula ezombusazwe ekhona pha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Kuhambe kahle kakhulu for umnumzana uBiden ngoba ubaba uSanders ube ngathi uyalida kumalanga adlulileyo lawo, kodwa sibona uBiden hayi kumsebenzele kakhulu. I-Super Tuesday imenzele kakhulu ngoba uphumelele wathatha ama-states angu-10, uSanders wathola ngu-4.
Kungaba kusitsho ukuthi njengoba esekhokhela ubaba uBiden uzahlala ephambili, kumbe singabona ubaba uSanders emkhulela njalo ngosekelo?
Well, sizobona i-primaries ayo le eMichigan ngoba uSanders angawina eMichigan ulala ithuba lokuthi am-overtake njalo uBiden kube nguye phambili. And angawina eMichigan kuzomnika i-momentum because I think into esiyibonayo esiyibonileyo nge-Super Tuesday le yikuthi once wathola i-momentum yikho kwenza ukuthi uphumelele, ngoba uBiden uthola i-momentum yakhe ngomgqibelo mayewina i-South Carolina. So i-momentum ayithole lapho yemenz ukuthi nge-Super Tuesday anqobe ngendlela anqobe ngayo ngakhona. So sisikhangele ukuthi sibone ukuthi i-next one le eMichigan izodlala kanjani. Onqobayo lapha eMichigan I think imomenta ngoba khona manje I think bangochiki lobhanqa. So ozowina iMichigan nguye I think ozothola imomentum entsha eyiyona manje engamenza anqobe abe lama-delegates amaningi mabe siya ku-convention.
Unkosikazi Elizabeth Warren yena ubikwa eselakho ukuphuma kulomncintiswano yiloba nini? Siyazi ukubana ama-policies akhe asesandleni sokunxele njengakamnumzana Bernie Sanders. Kodwa engaphuma ubona esekela yena uSanders kumbe ubona esiya ku-Joe Biden?
Masibona abanye asebedrophe off so far bonke basekele umnumzana uBiden. Sengisho even lo mnumzana uBloomberg odrophe off usesekela umnumzana uBiden. So I think unkosikazi Warren at this point uyadingisisa I think ukuthi abhekisise kahle ukuthi okay ole chance la yokubhita uTrump ngubani phakathi kukaBiden loSanders. Even though njengoba usho ukuthi ama-policies akhe asenxele njengakaSanders, kodwa I think at this point in time njengoba sikhuluma manje sokubeyond okwama-policies lokho, I think sokuyukuthi ngubani kahle kahle le chance yokunqoba. And plus engafuni ukuthi ku-unite i-part, I think angasurprise abantu a-endose uBiden.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo uyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Hamba, 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 hamba kuluva, bayo bona banamehlo.
Amadoda, nangumuntu endaweni madoda. Sesenza izinto ezingasazuziswa izakhamizi madoda nabantu bendawo. Manje sebethe bona abantu bendawo njengoba manje kubo makahambe.
Hamba, 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 hamba wena bayokona bambini. Hamba, 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 hamba kuluva.
Kwabavame ukusibukela kuFacebook siyaxolisa lamhlanje imitshina yethu kayisebenzi kakuhle, kodwa sizabe sikhona kusasa. Kungasenani sivale imbiko elisithumela yona, ikakhulu kudaba lokwengezwa kwezijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF ngumongameli Donald Trump. Kulabanye abalembono etshiyeneyo kulo participanta uthi khona kuyinto ebuhlungu kakhulu ukubona iZANU-PF iqhubeka ngokubulala ilizwe, kodwa abantu abavotela iZANU-PF ngiyazibuza lamanje ukuthi kanti bona baphila kuliphi ilizwe. Then kuzoba lo Sigqemeza Ndlamlenze uthi wena, if truly kunjalo they must ban them from traveling to other countries. Usika Malandela uthi wena, uTrump angithi uncedisa iMDC ukukhipha iZANU-PF embusweni. Manje into angaziyo ukuthi nxa esenza kanje wenza kube lukhuni kakhulu, ngoba iZANU-PF ngeke uyikhiphe embusweni. Bekumele ukuthi nxa ebona ukuthi abantu bahlukumezeke kakhulu, kungani engabotshwa lo mnanga kwaphela. Ulamanga uTrump leMDC yakhona le iyamotsha ibe sikhomba iZANU-PF, ngoba kusaziwa kuyiyo ungqondongqondo kuphela. Kuzoba lobanike laphana uOpsi magiyaqothule gatsheni uthi wena, nakimi mnangakwa lo chamisa kuyafana. Sikhumbuzo Ncube uthi lokho kungabantu kuzahlupha konke vele. Loba yena uchamisa lo ukhanya kule khande liqinileyo njengomnangakwa.
Ukuthanda ngempela mpela noma hayi uyakusebenzisa.
Intombi ilungile umisa funo men ingawuthola yibi nendaba lumbuzi. Ijaha lilungile umalisheli intombi ingayibamba yibi nendaba nayo. Utola yibi nendaba nabantu.
Awusweke
Ndolwane Super Sounds isiqibela uhlelo lwethu lezindaba zekuseni ngengoma yemnandi ithi yona Hamba. sisiphetheke ngebe sihamba phambili. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump useqelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezedeswa amalunga ezanu-PF lilizwe lakhe. Ibandla lezanu-PF selixotshe kokuphela owayeyisiphathamandla sogatsha lwalo lwabatsha umnumzana Godfrey Senengamo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkoma litshone kuhle.